eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngomgqibelo lamhlanje ngeSonto mhla ka-3 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni le-Victoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha kukhulunywe ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu le-Highlanders lele-Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshiwe namhla edolobheni le-Victoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lephalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lephalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwe-budget. Umgcini wekomiti yephalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibili, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi isabe ubudget lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminye izayifakiwe nakhonsezi wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile wenza ukuthi kulungisise ubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le i-pre-budget workshop kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister of finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi ulungisise ukhona kuzwani ukuthi thina sithini. So sifakile imizwethu yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azengiyilisaholisekuthi kukhulunywe ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli
ikomiti? Sasimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lobu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generata. Indawo esigaba amagesi sokusela ikarida, karida ila manzi. Then sikhangele ukuthi wangihlalishile ngama-generata asemadala la. Esanyati leminyati ngala akusela lutho. Imitshini yathengwa ngama-1920s, 1940s. So kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi aku-generata amagesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungise simtshina leyi akusancedi ngono sifake ama-generator amatsha ukwenzela ukuthi sikalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa kwesitshane esingakwenza ukuthi sikhangele iindawo zabosola ezelanga ngoba loku utshiphile akunidi kwakhiwa before ukuthenga ama-solar panels zifake ndawonye siphanyeke ewayeni ukuthi sigaye amagesi. And it's not space, now one of the minister, into ngayenza la, as it is a province, sifake 50 megawatts yamagets esingawagenerata ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo shortfall esilayo endabeni zamagesi. So kungasinceda ngoba kuzafutha amagesi, kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje, ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagesi abani. Lezozithing khona abalemali ngabafuna ukufaka ama-solar system. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwayo ngamuntu ewodwa ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kwechiphile, then kuzasinceda ukuthi kuphangele kubela kwa-tiseniziningenjalo esimtshele kolumini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lase-Zimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagesi lezi mafutha into encane ukuthi kunga-elesifiso i-political will ukuthi belungise nge-matter of 1 month kuyabe sekulungile, and 1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Kapuza, umgcini sihlalo wekomithi yebona ngamandla amagesi e-Energy Committee, sixoxelaye ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Mangutya, uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni, njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe, osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizwe ke ngemali le entsha ebuyayo, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqilwa nxa beseyisebenzisa imali yankhona, babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali enta ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi, ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi baza kwenza njani ukuthi indaba leyi ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo, ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona eyabe ingabhalwanga bond note ebesiyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So sikho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi, ngoba abasabhali bond notes kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kukamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi yimali entsha kumbe hhayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana, kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha iza chabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani kuba kuncube noma kubuthiwa bazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha, kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo iZimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuyisa.
Yona imali le isikhona, ubona ingani izaletha ubungcono yini?
okwesikhatshana iza lethu ubungono sibili kodwa ubhubo lwami ukuthi nxa imali ingangena ebhenki ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ibizezibhenki bekumele idinga abanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma i-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanisa ukuthi bayilethe futhi ebhenki ukuze isebenze. Ngoba ugqibo esilaleyo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sibili ebantwini kodwa ayikho kuma-bank. So ukuthi abantu abaningi bakwanisa ukuthi bayi-accesse kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazasiza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu bayabe befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo konjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angiboni kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ngibona njengani i-cash ingabuya kuzaba le-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzabe uyithintsha ungasebenza ngoba imali yangikhona khathesi ayilavaluti kuye wazi ukuthi yimali.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxela eseHarare. Umsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Benanamasiba wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelo bola
njengokulijembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku baluthola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubekeke silo mama usakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela, kusafani lakudala ngoba intombi wawuyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kathesi sesigijimela lokhu okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalekile ngoba sesichile isintu sethu ade sihamba ngase ekadeni sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lesi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la seshiyela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi ha mina lokho ngasozokusebenzisa?
Ungakhanya ngami lo makhalekhukhwini owangeni ku-Facebook lo-WhatsApp labo-Twitter o-Instagram mhlaw uyakuzela ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ngaphonge ukuthi hayi ne-long run kuthiwe hhayi sesivali i-social network sibuyele futhi kumafoni ngalana kudala yimedi athi hhayi angiboni kusiba njalo.
Ye ungani kuwona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khona kokuyi-inbox kwabo lokho kuze kuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe kuyini khona koko?
I-inbox angithi uyabusa umuntu usumcelele eceleni lapho kungeke kwabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe. Kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ma umuntu umcelela eceleni kutho ukuthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ligonywe khona ngale ma kuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjiwe. Ma yathi sisemvele ngicelele esayidini sikhulume sibabili masiqede indaba yethu sivele siyiqede.
Madube, kuvele kwakumnandi kangakanani ukushelwa nje lijaha lapho
nasemthonjeni? Kwakumnandi ngeke ngiqamba amanga. Hayi, kwakumnandi. Sasithulula lezi hlahla lapho uphulule uphulule size sithele amahlamba. Noma ungahambo la ubeshuwa futhi ukuthi hhayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyali ale lokhu evula kenkwani ukuthi ngangisala ngale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kaningi ngala
khona ukukwala kwakumnandi mdluli
kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshela ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangikhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje walezi nsuku loku kwe-Facebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo so yinto nje vele iphele masinyane okudala uyabe ukujulukele so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela yabanye lokho bekwenza
amakhaya sasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenza into ze-social noma ungelayo ifoni kuzakuza uphose sidinge naleyo ingene kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu
amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani madube ngamafishane
hayi bayaphosa amankazana leyo into yamankazana iyafuna kakhulu okudlulekayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana nabo selephosa
baphosa besithini madube uyaqalisa njani
kuma-university khona selephosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongumamgana abancane abahlala sila kuze lokuthi engaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto selekuyengoma
nganto-ke uhlupho mdlula
ye amantombazane asekhona ngiyakuzwa ukuthi bakhona azihlelelayo langendlela aba-inboxa ngakhona bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labo bantu ababe besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlawumbeni sokuye kwabayenzakaleko
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline umadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulayo
Yebo 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 mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso Nacho ngiyakwamukela kuhlelo bhutunyela
ngiyabonga buti Mike as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho
hayi sithabile ukuba lawe ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa kuradio sithinteni udaba olukhona egudwini namhla awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo
alright Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council nezinye inhlanganiso abantu nxa belalele nxa bele-access office social media bengadingi i-Connect Hubs bayithola kulokhu zena kubo-Facebook kubo-Twitter so uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abatsha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry uzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and i-training elale lami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network uyakwanisa ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning cause ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi aleka ngendaba zokugcina imali noku-raise imali so ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinis imanejwa njani into ezinjalo
awungitshele Nigel libangake abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo
angikakhonfirm abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo imalayo kodwa engikwazi obulawayo sibabili
uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabu lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe kuzanginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathole ukuthi abantu abatsha abala access to ukubona ama-opportunities zona la. Because ama-opportunities zona la anceda ukuthi abantu bezigqithile imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nacho, qhiba uhlelo.
Ah, ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngibathanda ukuyencourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungiselela izinto, sizame ukudinga awethu ama-opportunities, sizigqithile ama-opportunities. Singene kuko internet ngedata leyo oyitholayo na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa uthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku-Facebook kule page okuthiwa yi-Connect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti Mike.
Kwanele kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona i-username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe mohle, mtshwakaza mohle, bye bye.
Ngesilitshiye kancinyana ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo uvuselela umoya.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamukele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphojonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthi wona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebelolimi lunye. Kuthi ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kuthi uthi yabufana. Ngakuthixo uyayihla lapha nebakhangela ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye. Kuthi ukuthi akulalutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe. Kodwa nxa bengalalimi lunye kuthi ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Indlela okwakhiwa ngakho isizwe. Ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo, njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into leyo ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebecabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bengifuna isifundo ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo, kuthi ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu. Ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulo buyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje. Lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambene, akulalutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama lika Jesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama lika Jesu, amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nansi impumela emdlalo yenguqu edlalwe lamuhla. Umdlalo lapho bezindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare, lapho ezibengutshekelo bhanqa 1-1. Iyata yanqoba iChapungu nge-1-0. IZPC Caliper yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0. IWange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. Sesa yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iBoso. Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uzakwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.